yokucabanga ukuthi engabe engumuntu owathunjwa ngabantu bengamalunga ezanupief. Ngakho ke amboni ukuthi kungaba lo muntu ozabanjwa wenzela ukuthi kube lesijeziso esiyakwenza ukuthi abantu bengakwenzi khonokho. Ngathi ukuthi indaba le ibanzi kakhulu ngoba unanzela ukuthi amacala abekele ama-AK-47, umbhobho othiwa yi-AK-47. Kwenzakala lapha ezweni uswelakala umuntu obotshwayo. Kulo mfana lo uDakudzwa Ngatsiwori othunjwe ngamadoda, omunye wakhona ophuma ebulenjini ephethe i-AK-47. Lakathi amapholisa akazange abambe lowo muntu. Kodwa lokhu uzweni isithombe sakhe saphuma ebulenjini, umuntu lo ibizo lakhe liyaziwa, umuntu enalo ocatshangele ukuthi engabe umuye owathumbu uDakudzwa. Sikhangele uWilbert Nirenga Impophoma, ngathi ukuthi iminyaka edlulileyo kwasetshenziswa i-folded but AK-47 rifle bemthumba endlini yakhe. Laba abamthumbayo awuzange kubotshwe muntu, kusitsho ukuthi akusokobe lesijeziso. Now sesibuya endabeni nale ekaMasaya, abantu abacatshangelayo kuyaziwa, akuzange kube lesijeziso, akuzange kubanjwe muntu.
Amapholisa akhanya engafuni ukukhuluma ngodaba lukaMasaya lolu. Isizathu mhlawumbe kungaba kuyikuthi aphezu kophenyo yini, ngokunjalo kafuna ukuveza lokho asekutholile ngoba mhlawumbe kungalimukisa omabulala bagcine bebaleka.
Ngitsho bafo indaba ekhona lapha yikuthi lelo pholisa eliyabopha abantu abacatshangele ukuthi bengabe bathumba, lelo pholisa liyabe lizaxotshwa emsebenzini enxa lihanjiswa endaweni eliyabo siyabhowa ephinga le khatshana le, kumbe lixotshwa emsebenzini, kumbe lihlangane lokunye udubeka angazange alokhu ahlangane lakho. So kuyaziwa amapholisa ona ayazi ukuthi indaba nxa ikhanane lento lezanuphiwe phakathi kusekumele uyibambe leyo ndaba ngokulimuka, ngoba osahoho amapholisa ngamalunga ezanuphiwe. So kunzima ukuthi umthetho bewuphathe ngendlela kuleli lizwe ngenxa yokuthi izanuphiwe kayinanzi amalungelo oluntu.